umbiko wokubhubha kukaMagufuli waziswe ngumsekeli wakhe unkosikazi Samia Suluhu. Yena usekhangelele ukuthatha intambo zobukhokheli ukuba ngumongameli, njengalokho kuthiwa isisekelo sombuso walelo lizwe, njalo uba ngowesifazane owokuqala ukuphatha leso sikhundla embalini yalelo lizwe. Emazwini akhe enduduzo awethulele abemuli yakoMagufuli loZulu weTanzania awethule enkundleni yokhulumisana yekulenjini yeTwitter, umongameli Mnangagwa uthi isizwe se-Afrika silahlekelwe kakhulu ngale mfa kaMagufuli owayesaziwa njalo ngelokuthi the bulldozer. Umkhokeli wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution, unkosikazi Abigail Mupambi, uthi kuyikulahlekelwa kakhulu ngumuntu owayelwisana lemisebenzi yenkohlakalo njalo ekhokhela kwezokuqhuba kuhle umsebenzi i-good governance.
Kuqakathekile ukuthi sizimisele ukuthi siqhubekele phambili ngomsebenzi nalowo kade evele ewumela, ikakhulu ma sesikhangele indaba zokuthi umsebenzi wabantu uphathwe ngendlela eqondileyo, i-governance, njalo oyekulwiseni i-corruption in Tanzania and across Africa. He was such a man. Ngalesi sikhathi sithi lala ngokuthula, qhawe lamaqhawe, rest in peace our icon.
Kuthi enye ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uchaze uMagufuli njengenkokheli eyayahlukile kwezinye ezikumazwe akuzwekazi le-Afrika.
Silusizi ebantwini beTanzania, silusizi njalo e-Afrika ngokulahlekelwa ngumkhokheli ubaba uMagufuli ngesikhathi esinzima kangaka. Obe nguye obesekhangelelwe ukuthi sebeqalisa impilo entsha yenkokheli ye-Afrika, impilo entsha eletha idemokrasi, ukumbuso okhululekileyo, konke lokhu sokutshabalele.
UMancitshana uthi ukubhubha kukaMagufuli kuza ngesikhathi ubesalo msebenzi omkhulu obekumele awenze.
Kodwa njengoba besitsho, isitsha esihle kasidleli. Usehambile umuntu obenguthenjiwe, endithemba ukuthi labo abaseleyo kulutshwana abakufundileyo abaza kufaka labo emazweni abo, i-Afrika yikho ukuthi iphakame ukubona umthetho ulandelwa. Kodwa noma kunjalo bayatsho njalo ukuthi hayi akusoka lingela sici, kukhona de kuphambanisa, kukhona layo okumkhuleleyo, laba abaseleyo kumele basukumise balungisise lapho la ayehluleke khona. I-Afrika ngokwezinjalo ngithemba ukuthi iindubo zethu zonke lezi ziyaphela.
Ummeli weTanzania kuleli uProfessor Emmanuel Mbena uthi balahlekelwe njengelizwe. Wengeza esithi iyaqhubeka imibiko yamazwi okukhalela uMagufuli isiza emahofisini yakhe kuleli evelela kunhlangothi ezehlukeneyo ezibalisela olwezombusazwe lezinye. Umbena uthi akaboni kusiba lenguquko kulokho akade kulandelwa lelizwe lakhe lakade bekholelwa kikho, kakhulukazi kundaba zenhlelo eziphathelane lobhubhane lwe-COVID-19. Nimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.